Ndini Tanono Kawande, ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
So kuizika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 24 lwezi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo lapho okubhubhe abanye njalo abane abangamachumi amane batholakala belegcikwane le coronavirus kuleli dolobho. Unobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lezano PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa uyagula ngoba wafakelwa ithefu usethe khwatshu.
Sizokuselakala ukuthi nxa sokusiba lezinto ezinjengokuthi uMatemadanda ogulile abantu sicabangele ukuthi mhlawumbe enxese edla ipoison kumbe sekube njani.
Kambe ukuqilibezela ngeminyaka yokuzalwa okwenziwa ngabadlali beqembu lama-under 17 elenguqu kuchia elakusasa lalomdlalo limingapi?
Mina lapha ngisola ihlanganiso especially izifa. Izifa leyivelilele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we COVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo ngamandla lapho okubhubhe abanye njalo abane izolo kwathi abangamachumi amane batholakala belegcikwane le coronavirus kuleli dolobho. Lanxa ababanjwe leli gcikwane selokhu laqala ekuqaleni komnyaka, bebe baningi eHarare kobulawayo yikho njalo okulabantu abagulayo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 abaningi. Kobulawayo kulabantu abangamakhulu amabili lechumi elilesikhombisa 236 abagulayo belele ezibhedlela ngalomkhuhlane, kuthi eHarare kulabaphansi kwekhulu elilodwa 84 abagulayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi indawo ezibhahe igciwane le-coronavirus kobulawayo zibalisa amalokishi athi Nkulumane, Magwegwe West lejele leKami. Bala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lezano PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa uyagula ngoba wafakelwa ithefu usethe khwatshu. UMatemadanda ubikwa ubevuvuka ubuso lomzimba njalo ekhupha ngeviki edluleyo waze wasiwa esibhedlela. Ibandla lezano PF lethule umbiko ngeviki edluleyo lisithi uMatemadanda uyagula. Kodwa izolo uMatemadanda ubonakale ebhotabhota edolobheni leHarare elenye inkokheli yebandla lezano PF ebalisa umgcini isihlalo eHarare umnumzana Godwills Masimirembwa bekhulumisana labantu emgwaqweni weHarare. Udaba lokufakelwa ichefu ebandleni lezano PF lukhanya soluyinhlala yenza. Abanye abake bakhala ngokufakelwa ithefu babalisa umongameli Emerson Mnangagwa owathi wafakelwa ithefu ku-ice cream eGwanda ngomnyaka ka-2017. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sana Gandhi, unanzelele ukuthi uba uMatemadanda umsebenzi wakhe omkhulu kakhulu lwana uba uNashua Gomza. Njalo khona pana kwasuka omunye umuntu laye khona pana esikhundleni zenzana akusoze kuselakale ukuthi nxa sokusiba lezinto ezinjengokuthi uMatemadanda ogulile abantu sicabangele ukuthi mhlawumbe enxese edla ipoison kumbe sekube njani. Konke izinto ezinjengazenezana soze siswele ukuthi sicabangele okunjalo. Ngokunjalo even lalaphana kuqala nje uyabalisa ukuthi umongameli bake bamgangela lakho kuyatholakala Gandhi asokuzala uPF kuphela le ma-church abantu bayafakela namapoison. le ngaphe mapabandle lathiyenele emsebenzini emakampanini ngezikhundla uyasifela gandi isikhundla ungasikuthi kumbe kuzana uPF kuphela uyasifela isikhundla noma ungapi uyasifela isikhundla noma kuzana uPF uyasifela isikhundla noma ungapi khangela labantu ukuthi balwisana njani khangela abantu beMDC ukuthi babalwisana njani bebangezikhundla so konke konoko kuba kuyimisebenzi kaSathane ekhona phakathi kwabantu imisebenzi kaSathane vele ayiswelakali abantu benjani uMatematanda lezomsebenzi wakhe abanye bamfisela kubi uMr Gomzawe kodwa ke hayi kungasenani usindile uMatematanda uyaphila hayi kayidlanga ipoison usephilile ubegula nje uMatematanda kodwa kucabangela kwabantu bese becabangela bese thuka ukuthi amhlawumbe enqe uMatematanda sebemgangele ngoba bakhona abamzondayo even emhlanganeni bakhona abamzondayo bezon bemzonda nje bemzondelize kodwa uMatematanda ezenzela kusho umsebenzi wakhe
lona ibandla lezana uPF siyasizwe kuthiwa lengani ezomdeni alizivezi egcekeni kodwa ke kathesi siyabona ungani sokuphuma kuyavela egcekeni
hayi ukuthi abantu labo kanti bayathanda nje ukuthi bakhangele bahlolise bathumela lokho abakukhuluma imfihlo akulandawo okungalanto oyikhulunywayo khona ingane ama-church abo awumagaya uzokuthi hey ubani bayenze so hey ubani bayenze so even ama-church analala khona hey uzokuthi ubani uripile ubani wenze hayi akuselakali ukukhuluma kanti kungayisikuthi kumbe akulamfihlo akuba izinto zonke sezibekwe egcikeni lezinto eziyimfihlo ngabantu labantu abathiphephandaba labantu athele izindaba azifuna ukuthi nje zihlale zibone ukuthi kukanye kulomlilo obhebhayo kulontuthu ethunqayo ethangweni lwezanu PF yebo phela akulamuzi ongathunqa intuthu inhlanganiso yonke noma imizi yonke ilama problem ilonhlupho zayo kodwa lati silenhlupho zethu kodwa silendlela yethu ukuzimanage inhlupho zethu njengomhlangano wezanu PF
khona kubandla lezanu PF kungakukhona yini ukudonselana kumbe ukukhona kwesikubonayo kulokubambana yini bandleni
yeah ngiyaphinda njalo njengoba usidinga ukuthi kulokudonselana kulani gandi ngithi mina izalu PF inhlanganiso ezombusazwe ihlanganiso ezombusazwe inhlanganiso njalo kathe iparty eyiyo elohulumende obusayo izalu PF ayengeke iswele ihlupho ezikhona enkuhlanganiso zonke ayisozi hlele ihlupho ezingaba sihlangana labantu bonke ekuhambeni yebo phela akulamuzi ongathunqa intuthu iyo izalu PF layo angeke kubalekele khona ukuthi kuyabe kulezi izinto mhlawumbe eziyazithe akuswelakali khona lokhu kwafikele emuva noma ngapi la ngapi inhlanganiso zonke ziba lalapha lalapha abantu bangaweleli khona kodwa kuyaqhutsheka abantu bayaqhubeka ngomsebenzi behambe besiya phambili
umnumzana Believe Gawule isiphatha amandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni le studio 7 ekwabulawayo
yebo 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 mthokazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabasha olwe The Connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labasha ngokumimitheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe sikhangela njalo okwenzakalayo ezikolo ngalesi sikhathi inengi labafundi belungiselela ukubhala imihloliso abanye ababalisi belokhu beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi bekhala ngeholo elincane abalitholayo kanye lokumimitheka kwe-COVID-19 ezikolo silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMaigobe ngo-8 ntambama
iqembu labasakhulayo abaphansi kweminyaka elithumi lasikhombisa 17 abemdlalo wenguqu eliqotshwe kumidlalo yenkezo ye-Confederation of Southern African Football Association Youth Championship belikhangelelwe ukufika elizweni izolo livela kwele South Africa. Iqembu leli laxotshwa emdlalweni le ngoba kulabadlali abatholakala beleminyaka edlula elithumi lasikhombisa i-17. Baxotshwa kunye labadlali bamazwe athi Botswana, Comoros Islands leSwatini labo okuthiwa babezama ukucilibezela. Kodwa babanjwa ngomtshina osetshenziswa ukubona ukuthi umuntu useleminyaka edlula elithumi lasikhombisa na. Iqembu lesizwe landise ukuthola abadlali balo kubona laba abasakhulayo. Kodwa ukucilibezela ukuthiwa kwakufuna ukwenziwa sokuthiye abanye besithi iqembu lakusasa elomdlalo wenguqu liza kuba sengozini yokuthola abadlali abakhaliphileyo. Sixoxe lolandela umdlalo wenguqu uPeter Moyo othi lesi sehlakalo siyayangisa ilizwe.
Mina lapha ngisola inhlanganiso especially izifa. Izifa le ivelilele. Sibehlala sihluphana ngabo abantu laba, sahluphana lo minister wangkhona samtshela ukuthi kona alike likhiphe abantu laba bathi kutwa kona hayi FIFA yazo yazo bayasibhana. Ngathi ngaze sibhanwe kungcono singabhanwa 2-3 years siyabe sifaka umuzi endaweni yawo. Kathe sikangela ubone it's embarrassing ukuthi kona abantu bayahamba lomuntu over age besiyabe banjwa ikafu kona ngale emazweni. Akulunganga lokho, izifa is to blame. Akula into abayithi sitshela yona ngale weBotswana uhlobo bahle bafaya uCEO wakhona. Ngapha siyayekela abantu besenza into ezamadlangu.
Manje kwenziweni ukwenzela ukuthi udaba lolu lungaphindakali futhi ngoba siyabona ukuthi ngomnyaka ka-2016 kwake kwaba lo daba olufanayo amanda 17 baze baxotshwa inguqu yayekela ukudlalwa sebexotshiwe. Manje ubona ngani kwenziweni ukuthi kwenqatshelwe lokho?
Mina engubonayo lapha nxa izifa ikhetha ama-coach ukuthi basukumise umdlalo especially beqalisela kubafana phansi lapha kabakhethe abantu abangela corruption. Khathesi kulomfana wehwange lapha omwanda 17 awamchiyayo umfana omncane odlala ibhora elinathisa amanzi osokuhlupha khathesi ukuthi kona abafana laba bonaba amakoji laba balama academy abo so bayakhetha ngesikruku befuna ukuthi kona kona bezathengisa ama players. So angibasoli ngoba baphiwe ithuba elokwezi i-corruption, baphiwe izifa. Mina ngisola yona izifa yiyo inhloko eyomdlalo wenguqu la. So yibo basolayo. Lokukhetha amakotshi kwabo akuqondakali ukuthi vele bayenzani. Ngama sisilidwa yimafia. So abantu laba bakuvuze baphume emdlalweni.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani elakusasa elenguqu lingahamba njani njengoba abantu babe bekhangelele kubona abasakhulayo ukuthi yibo abazaba bedlala inguqu kwelizayo kodwa sibone sebexotshwa ngokungayithembeki bebanjwa bezama ukucilibezela?
Akula lapho esiyakona as long as labantu abanjengayona lizifa kamambo leyi iwolile. Akula zazifa la, akula lapho esiyakhona ikudlala. Akula into esiyenzayo elizweni lapho ngaphandle ikitshwe fuze ithanyelwe siqalise kutsha sibili sifaka abantu abebhora abantu abakwazi ibhora not amatsotsi abefuna ukuyadinga imali kuzifa. Asifuni umuntu oyadinga imali thina, sifuna umuntu oyezaphakamisa umdlalo. Umdlalo uyafa sikanyele. So lapha ngithi uminista yena ngokwakhe kazame ukuthanyela izifa leyi. Kungcono sibhanwe like I said lapha, kungcono sibhanwe 3 years silungisise umuzi ngoba kathesi yingxaba ngcoza akulalutho. Izifa le ibolile akulabantu.
Umnimzana Peter Moyo ngolandela inguqu ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Phephandaba leNews Day lithi kulamatitshala ukuthiwa ayethuselwa ukuthi aye emsebenzini ngabenhlanganiso ethiwa Zimbabwe Parents Union. Leli phephandaba lithi umkhokheli walenhlanganiso umnumzana Martin Mazibisa wethusela inkokheli zamatitshala ezithi azifuni ukwemukela isilinganiso sekholo esingamakhulu amane lanye ekhulwini i-41 okwathiwa yiso esizaphiwa ababalisi. Iphephandaba le-Chronicle lithi ikolitshi le-NUST lizaphathisa ukudingisisa ukuthi amathambo ababulawa igugurawundi ngawabobani kusetshenziswa ulwazi lwalezi nsuku olwe-DNA. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 sanibona, Studio 7 sanibona. Abe ngicela ukuphawula laphana kuchamisa laphana ukuthi kanti laphana uchamisa befuna ukwenzani, ngoba sekubonakala manje ukuthi vele into abakade ifuna ukuyenza ayibonakali into abakade ifuna ukuyenza. Yena wabaleke eqenjini le-MDCT ngoba ifuna isikhundla sokuba yi-president. Akabuye MDCT kona lana ama-structures azoba yi-secretary general manager. Abele uJamisa akekho esikhundleni sokuba yi-president, yena ungale phansi ngale ku-secretary general manager. Manje yena manje usebona ukuthi angeka khona ukuya phezulu ekubeni yi-president. That is why wavula iqembu. Nanti iqembu lakhona selimehlula, selimahlula uJamisa. Athi nasihamba nomakhuphe ndoda sikukhangele.
Balalela bahle be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7 nangu uSpanda ngisalwa khona apha eMangwe. Ngilaphe eJoburg bakithi ngiba lokudana kakhulu kunanzelela ukuthi abantu bakithi abesindebeleni sisuke sibe yithi esisetshenziswa kakhulu ekudivideni i-opposition. Siyanazelela kathesi i-NDCT bagcwele abakithi abasetshenziswayo khona lapho njengabokhalipani phukeni labodeni moyo labothokozani khuphe vele yiwo kusungani ngumsebenzi abawukhangeleyo. Ngifisa ukuthi ngitsho ukuthi Thokozani Lomonzora komithi ngamazanu PF studies izinto zezanu lezo avela abasoze abasibe abantu ukuthi kumbe i-political party izisebenzi zezanu izinjongo yazo ikudivide ukuphambanisa i-genuine opposition eyi-MDC alliance. Singavumeli ukuthi siyehlukaniswe ngemihlobo futhi kwesinye isikhathi sisuke siqine ekuyehlukaniseni ngemihlobo. Uthola abanye besithi kulamaNdebele kulamashona kuliphathi zamashona kulezamaNdebele. Singahamba ngale ndlela ngeke sikwanise ukuthi siyisuse zanu phevu esikhundleni, ngoba sifana nabantu abashiye inyamazana abasayiqotha singakayibambi. Sibeqalisa ukuthi nanzathatha umlenze mnanzathatha lokhu ingakabanjwa. Ungazibona usuqalisa ukufuna ukushiya umkhono umlenze inyamazana ingakabanjwa. Vele injongo yakho ufuna ukuthi inyamazana le ingabanjwa. Azinazeleleni izanu PF yela amapholisi amali ayikhona ukuthi amashona wonke amapholisi amali ayikhona ukuthi singata amaNdebele amaNdebele kumbe njani amashona kumbe njani. Amapholisi ezanu yiwo asehlukanisayo. Sikhiphela izanu esikhundleni konke lokho kwinto okotabrism vele kwabuya lezanu ngesikhathi bevulala uTongo Gara. Yizi isikhathi beqala ukuthi baqinise ilokuze i-tribalism isebenzisa i-tribalist card isebenzisa ithi i-divide and rule izanu. Kumele sikunanzelele lokho. Engakutsho nje ukuthi uThokozani Khuphe labanye bakhe kugrawundi bakhohlwe shemu vele angeke besirombe. Bazathola bona abazabe bebhadalwa bethengwa, kodwa abantu abasapota ngengqondo kugrawundi abasoze bathole lutho. Bazahlala nje behawula abasoze futhi bazuze abantu abangaka abasoze bayithole yona isithi eyodwa loba ngaphi. Bazaze bezifela nje bezitudi zezani abachiyane lathi thina abantu be-MDC.
Sanibonani basakazi be-Studio 7 bahle lonke. Linelisakaza lingazijiye emuva lizikhipha njengoba zinjalo. Mina ngubhandamoyo komnyama esigabeni kwendolwani esigabeni sikandolwani lomasendi lomphini Plumtree kulilima West. Mina ngithi osopolitiki bakithi bayenza into embi kakhulu kulamazwe amathathu iZimbabwe, South Africa, Botswana. Abantu laba ama-government ethu ahlanyela into engalunganga i-tribalism ukubandlululana. IZimbabwe yabandlulula yayenza ukuthi abantwana bebandlululane ngegugurawundi. Namanje umntwana mayesizwa okhuluma isishona lokhuluma isindeba abakhangelani kahle. I-South Africa ngibuye ngithi i-xenophobia ihlanyela into engalunganga i-tribalism. Xenophobia ihlanyela into engalunganga ebantwaneni besintu. Sithi kulobuntu akusekho kukhangelana kahle elizweni le-South Africa singabantu abamnyama. iBotswana ye iBotswana ayitshengiseli.
Yey, linjani basakazi baka Studio 7 lonke elenza umsebenzi omuhle siyalibonga. Lokho sifaka lapha ama message kodwa sihlala sizwa lokho ukukhuluma abantu wa umuntu oyi-1 akhulume kathathu. Ngelinasa zisimqambe ngebizo kumbuya besihlobo lani. Hayi, no. Fakana abantu abachini singadlali sizwa abantu aba umuntu oyi-1 kaningi ningi. Kuyabe kusenza ngani Studio 7 yavulelwa yena kanti hayi into le ngekaZulu okhamekileyo njengathi singumthwakazi. Sifuna ukugijima sibambe kakhulu ukuthi siqondise izigwegwe ezenziwa yiZANU PF labantu bayo labalandeli bayo badlala ngenye into ongafanelanga badlale ngayo. Ethanda ukusinyanyisa kakhulu yona le yokuthi kuthiwa kuyagejwa amathambo egugulwa wonto amathambo akuthiwe ye izinduna ziyakhokhela umthwakazi akudliwa mali yegazi akudliwa mali yengozi babulala abantu baquma abantu abanye umama barejwa bezithwele kwabulawane kathesi bakhuluma ngabantu abangalamabhethi umuntu ongalamabhethi uyabe ngumuntu ongazange afunde uzobakhompensetha ngani mna ngakho. Into okufanele ukuthi akhulume ngayo yikuthi alungise izinto ngendlela. Asikwazi ukuvuma kathesi yena ephezu kokudiliza uthi yena uyalungisa ngabe ediliza izinduna zakithi uzenzani ezifake entweni yakhe. UKhayisa wayemxotshelani, wayemxotshelani ubuduna bukaKhayisa wayebuthintelani. Ethinta izinduna zakithi ezobukhosi akwaziyo ukuthi zimela iqiniso ebesethatha yena segenisa isizano sakhe leso izano lakhe lelo alenza kudala asozano yizano yokubulala abantu ukubusa kuyabehlula le esishoneni kugcwele isathanizimu badla igazi labantu manje badla igazi elirongi lamaNdebele kalidliwa baza kufa lokufa ngoba kathesi isi 40 years besibusa ngochu kathesi uNkulunkulu uzathumela uMoses njalo lamazwi kafike kumdlali umkheso lingelimqongo ukuthi lame athi nko emele isizwe sakhe afike kubulelane inkosi yamaNdebele ukuthi kabame bathi nko bengakhithwa esibayeni ngobugwala beqine ngoba kathesi sokufanele sife lokufa sifela iqiniso bengabamba amathambo abantu besindebeleni bazawabamba bawasengaphi induna enza njalo ihlibe kwazi ukuthi kayisela bantu siyazizwa nje izinduna ziyakhuluma zithi ye lokhu kwakhulunywa ngesikhathi sikankomo kwathini 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 sizazitshela ukuthi wena useyonduna usela bantu asifuni abantu besijonene entweni zethu ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ege sikhangele sivela ngapha kwele Melika. Ugatsha olubona ngokuqutshwa kwenhlelo zikahulumende kwele Melika olwe GSA soluzelwa apha imvumo owakhethwa ukuba ngumongameli wele Melika umnumzana Joe Biden ukuthi aqalise imicimbi yokuthatha intambo kumongameli Donald Trump. Lolu gatsha yilo njalo olupha imali umkhankaso oyabe ulindele ukungena esikhundleni ukuthi uqalise ukubumba uhulumende. Yena umongameli Trump eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe iziphathamandla zogatsha lwe-GSA bese zithwaliswe nzima ngabebandla lama-Democrats okubangele ukuthi laye avume ukuthi baphiwe ixetsha. Kodwa waphanga wathi elokhu esazi ukuthi uzaphumelela emzameni yokugenqula impumela yokhetho. Umnumzana Biden yena usevele wakhetha iziphathamandla zikahulumende wakhe ezivalisa abesifazane abambalwa abazakhokhela ingatsha ezingakaze zikhokhelwe ngabesifazane solokhu leli lizwe lathola uzibuse. Lokhu kwenzakala igciwane le-coronavirus selisidla ubhedu. Umongameli Trump esengohlala ezidlalela igolufu engasakhanya ukuthi wenzani. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, othi icebo lokuvala ilizwe leMelika njalo likhanya lingayisilo elithenjwe ngumnumzana Biden.
Mina uBiden ngokumzwa wami ngendlela engamzwa ngayo wathi yena uvala ilizwe uzavala nxa kule mbangela etsho ukuthi ilizwe kalivalwe nxa umkhuhlane usube mkhulu kakhulu ukuthi akusela ndlela yokuthi ungadediswa ngawo. Umuntu wasuke wathatha indaba watshela abantu ukuthi uBiden uzavala ilizwe. UTrump nguye ecampaign etshela amasupport akhe ukuthi uBiden uzavala ilizwe. Kodwa mina uBiden ukuthi engimuzwe sitsho ngowakhe umlomo ukuthi ngingathatha mina umbuso ngizavala ilizwe. Wathi uzathatha amanyathela achiyeneyo. Kodwa nxa kungafika isizathu sokuthi aze avale ilizwe, nxa kule sizathu uzavala. But kazangatsho ecampaigna wathi qiniso qiniso mina vele ngingathathi ilizwe ngiyahle ngivale. Lezo kwakuyipolitics ecampaign ngoba umuntu owayecampaigna uTrump ngowayesehambitshela abantu ukuthi uBiden lingamvotela ukuthi uzavala. Uzavala and ngiphinde amazwi akhe wathi is going to shut our country down, is going to shut our country down. UBiden waphinde waziphendulela yena ngokho umlomo wathi kuTrump angizange ngihle ukuthi ngizavala ilizwe. So lowo ngamanga ukuthi umunye engizomunye sitho omunye unxa ezama ukuthi ngivoti uzakhulisa ukuthi uzibane uthe. Ngingazumbi ngakukhutha mina ukuthi uBiden uzavala ilizwe but angizange ngimuzwe. Ngamuzwa esithi nxa kungaba khona ukuthi sekufanele ukuthi ilizwe livalwe ngizavala. So ukuthi ukuthi uzaqala hlolisisa umumo njengokutsho kwakhe.
Lona igcikwane ubona ungani lingaba limemethekiswa ukuthi abantu abasagqoke amamaski sebesondelelana yini kumbe kukhona okunye obona kungakubangela ukuthi inani labantu abathola igcikwane leli likhwele lisiya phezulu.
Mina ngibona nganokukhweza igcikwane eAmerica and okulikhwezile walezinsuku ezedlulileyo bekungamarali. Bayacho abantu ukuthi endaweni njengeWisconsin lase Michigan la kuwo Philadelphia lapho uTrump abecampaigna khona kakhulu khulu ehlanganisa abantu ikho lapho igcikwane elikhule khona konke kubo Ohio le lezi zindawo lapho ade kusiba lama rally khona. Eyinye into ekhulisa igcikwane eAmerica ukuthi abantu bazibona ngani bona balama rights abo. Omunye angaza gqoye imask, omunye thena akagqoki imask. Yikho khona ukukhweza igciwane. Khona ukuthi kulabantu baka Trump abangama Trump abantu bona kabagqoki imask yibo abantu abaphambanisana. Labanye abantu abahamba emchadweni ikakhulu enyuzini lapho izolo ngibone omunye untombazana lomkakhe abasanda kuchada abantu babenxusa abantu bathe babanxusile ephathini abantu bababona sebejayiva bengasagqokanga la mamaski. Kuthiwa phakathi komchado nalowo kade kukhona abangu-40 batheste positive sebelomkhuhlane. Ukuhlangana ezinye indawo, mina ngiyasonta, ngiyathanda ukuhlanganela labanye abantu, but lokhu kwavalwayo lapha kwathiwa ama-church anzange ngihambe church. Ayisikho ukuthi ngiyesaba, but ngiyesabela omunye umuntu oseceleni kwami ongaba uthi nxa engawuthatha umkhuhlane angaza kasile ngenxa uthe nxa ngumbule asthma, kumbule chukela, kumbulani. Abantu okukhweza umkhuhlane ukuthi abantu kuphani, angazi ukuthi ngingakufaka ngesintu ngithi kuyini ukuba selfish. Abantu eAmerica they are selfish. They think about themselves kuphela. Ukuthi mina nxa ngakawugula umkhuhlane kumbe nxa ngimutsha ngasomuntu omdala bahamba ezitolo balugqoka amamaski bangena ezindaweni lasemsebenzini balugqoka amamaski. Yikho okukhweza umkhuhlane.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle eWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane weCOVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo lapho okubhubhe abane njalo abane izolo. unobhala ubona ngokuqutshwa kwenhlelo zebandla lezano PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa wafakelwa ithefu wagula usethe khwatshu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.